Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwaka zomohle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 kuzibandlela 2020 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende zale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabumanyano we-Apex Council lohulumende.
Okufanele kucathangwe iziphathamandla ezinjengoprezidenti Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthetho wenze abantu okwenza abantwana beZimbabwe ukuthi sithenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yasebhadini.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. Kuhlandla lendlala namhlanje sisefilabusi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa namuhla lapho athi uyecela khona umongameli wakulelo lizwe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe. UChamisa uthi ufuna uRamaphosa abe ngumlamlankunzi njalo akhokhele inkulumo phakathi kwakhe lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungise okuhluphayo okugoqela ezombusazwe kanye lezenotho. Ekhuluma leStudio 7 uChamisa uthe uzakhulumisana njalo labenhlanganiso ezichiyeneyo kwele South Africa. Uthe ukuze udaba lweZimbabwe lulungisiswe kumele kubunje uhulumende ozaphatha intambo okwesikhatshana andubana kuyiwe kukhetho olutsha. Wengeze wathi abomanyana weSADC labe-African Union labo kumele bangenele. Ngo-2008 eleSouth Africa lisaholwa ngumongameli Thabo Mbeki lalawula inkulumo phakathi kweZANU-PF le-MDC ezakhokhelela ekubunjweni kukahulumende wenkazatho. Umbeki uke wayakhulumisana njalo loChamisa loMnangagwa eHarare ngenyanga edluleyo. Sexhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda wachasisa okuningi ngohambo lukaChamisa.
Njengoba ejile uPresident udinga ukuthi kutholakale indlela yokuthi ilizwe leSouth Africa elazakala ebantwini abaningi ukuthi lilo kutsho kukhulu kakhulu kwenzakala kwale Zimbabwe, siyazi njalo ukuthi uMnangagwa nebutho lakhe baqinisekile ukuthatha amandla ngodlame ngodaba lokuthi ilizwe leSouth Africa kahle kahle uPresident Mbeki ubengakalukhangelelo daba ngalelo hlobo. Awuqakathekile njengoba ejile uPresident Chamisa ukuthi no okufanele kucathangwe iziphathamandla ezinjengoprezidenti Ramaphosa yikho lokho ukuthi okwenzakalize leZimbabwe nomthetho wenze abantu okwenza abantwana beZimbabwe ukusithenga okufaka ilizwe laseSouth Africa nendawo yethu yase-SADC ebuzimela kukhulu kwezepolitics nakwezenotho.
Uzahlangana laye yini umongameli Ramaphosa kumbe uzakhulumisana leziphathamandla zakhe?
Okwakatheso ukukhona ukuthi nxa kuyukuthi bazahlangana ihlanganisana naleyo yande ukuthi vele communicate beqedile ukwenzela ukuthi kuvunyelwane phakathi kwenhlangothi zombili ukuthi okuzakhitshwa obala yikuphi njalo okufanele kube kubenjelwe yikuphi ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kule zinto ezifana lokho ezikuthi ngama-national interest nama-national interest.
Ibandla leZANU-PF lona liqina ngokuthi kumele libuye kumanyano we Pollard likhulumisane liphakathi kwawo lithi ngalokho
sasacho kanengane ukuthi iproblem ekhona ngomthetho dubola khona ukuthi kulomhlangano we Pollard kusazakala ukuthi awuyimhlangano okhona nje kungumdlalo ka president umnangakwa oyabe ebizi abangani bakhe nje ukuthi ukuthi bathole bexoxisana nabenatana idea upresident Zamisi udinga ukukhulumisana okuqinileyo njalo okujonge ukwakha ilizwe athi ukuligcica njalo ukuthi izimali zisetshenziswa ngento engasozela
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa sexhume njalo unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu yena othi uChamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili asiyazi le njongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganise nopresident weZimbabwe uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe nezokuletha umanyana weZimbabwe. Kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engalaqiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yizanu PF lamanye amabandla lawo amancane.
But elinye iqiniso okumele inazelele baba tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe udaba lokho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla futhi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-president ekhiyana nowakhe upresident. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfowabo uhlale ekhulume thena upresident ngubhudi wakhe uzimisele ukukhuluma la isikhathi siphi kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala beSouth Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhathana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha andubana kuyiwe kukhetho lithi ngalokho.
Kulula nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lo khona uhulumende owakhethwa ngabantu uhulumende ole mandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka
awa 2023. Umnumzana Obert Mpofu ngonobhala obona ngokuqhotshwa kwenhlelo kubandla leZANU PF.
Lingakhuthwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasile VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kuhlandla eliphathelane lesimo sendlala elizweni lamhlanje siseFilabusi lapho indlala ethanyele khona imihlambi izakhamizi zasalazikhala. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Bekusenkangala insiza inyanga ezimbaro ezidlulileyo. Okulenkomo bezicubele emanzini emadamu zidinga amanzi okunatha. Izakhamizi zithi ziphelile inkomo emadamu emakhaya legangeni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ezinye izifuyo zicube ziqhutshwa ngabanikazi. Lokhu kuthiye abalimi abaningi bethithibele esigabeni lesi. Bengazi ukuthi bazaphila ngani ngoba inkomo yinotho kaZulu. Omunye wabakhala kakhulu ngokwehlele isibaya sakhe ngumnumzana Stephen Bova Moyo ohlala esigabeni seGwabhila oleminyaka engamathumi yasishiyagalombili.
Ngihlala kufika uThula village. Isobhuku uKesare Bova. Inkomo zami zafa zaphelela lapha zibanjwa ludaka, ezinye zisife egangeni khona le, ezinye ngizitshisa, ezinye ngihlinza ngoba abantu badle. Ezinye hayi ezingaqedisela ngizitshisa. Ngifele inkomo 45 zona ezingu 87 kwasala 43. Ngicela uncedo uhulumende ayincede yabo. Inkomo lezi zathi zinsiza ngithengisa ngifundisa abantwana ngazo. Ngithenga lokudla.
Banengi abephuke inhliziyo ngokulahlekelwa zinkomo. Omunye wabo unkosazana nalile Ndlovu owaseGwenyumo village.
Ngafelwa zinkomo ezingu 7. Omakhelwana vele kangikhulumi ziyakwana ama 40 50 ukuswelakala kokudla lamanzi ngoba amanzi lawo zasezinathudaka nxa sasesizibise emanzini sasesihamba lemichilo ukuthi zazifika zibanjelwe emadakeni bese bezikhipha ngenxa yisibanjelo ziyakulala izinto zokulima silima ngezandla
ukufa kwezifuyo bekungakhetha imizi. Umfelokazi uSibonisiwe Maphosa uthi siphosa savalwa isibaya sakhe.
Mina ngalahlekelwa zinkomo ezingu-17 ngendaba ye-drought. Bekulendlala enkulu kakhulu. Bekuhlupha amanzi konke lotshani, bekuwomile. Bekusele 3. Kusele inkabi lenkunzi. Kabe ziyi-2 izinsika zakusela. Lapha ngizama ukuthi kumbe ingxenye ngadinga ukuncedakala. E-veterinary bengizozama ukuthi zama uncedo lokuthi ngikhansilise lezi esezafayo.
Inkomo ziphelile njalo emaplazini angcelelane le Mberengwane Filabuzi. Umnumzana Edmond Singa ukhala ezimadonsi.
Inkomo ezifileyo zifike 10 zibulawa yindlala lamanzi njalo lele lidamade sezithembekile futhi njalo beselibangelwa ludaka. Zinye zisele zisile umkhuhlane azisahlubi ngendlela zokuthi into ezinatha khona kugcwele idoti bazamile sifile abantu ukuthi bazama ukuthi bayatshise manje bekungatshise ngoba imo inkomo ezifileyo. Akula amanye amaplani engawenza ngoba into enanzela zisele eziningi ezinduna. So wonke umuntu usedinga into yokufuya ensikazi.
Baningi abaphelelwe zinkomo. Umnumzana Sex Juma ohlale eMbondweni village laye uthi kalankani ngokwenzakale emhlambini wakhe.
Ezamizi umvuti ezifile. Esikukhangele ukuthi khona emadamini lapha singazama ukuthi sithi nxa kungaphela amanzi la khona sikugejwe sikubhe. Kwaswelakala ukuthi kusikutshwe izulu laselifika. Kufika kwalo laselifika labaliningi. Amathombo maningi sibili kunye lezigogo ezinye zikhona lokhu ezinjalo ukuthole ngani inkomilele kati siyafa kudala.
Obona ngezempilakahle ezifuyo esigabeni sesenali umnumzana Len Mosbanda uthi izifuyo zibulewe yokuswelakala kwamanzi lokudla hathi imikhuhlane. Inkomo zakhe laye ziphose zaphela.
Inkomo zifile sibili ngomumo obukhona umumo wendlala. Kuthi ke ezinye bezibanjwa emadamu lokhu amanzi abesesilela emadamu. Okukhulu singathi indlala. Hayi imkhuhlane lenxa ikhona kodwa hayi iyabe inganeni kodwa inani likuleli iqansi kangaka indlala. Lokhu ebeqhubeka abantu bebhalisa. Siza kakhulu sibazabhalisa kakhulu kuhle emadibheni. Asikabi le nani kuhle eliphutshayo kodwa inani lakhona litshengisa lelikhulu kakhulu.
Kubikwa ukuthi inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 zitshabalale esabelweni seMathebeleland South ngokucuba kubangelwa kuswelakala kwamanzi lamadlelo. Esigabeni sensiza abantu bahlulukelwe kakhulu njalo abazi ukuthi bazakwenzani bengasela zifuyo. Izulu okwamanje liyana kodwa kusizi lutho ngoba inkomo zife okumangalisayo. Izulu eline insukwana ezisanda kwedlula lihlela kugcwalisa amadamu ezigabeni eziningi kusenziwa ukuthi kulo daka oluningi emadamu acine egcwala masinyane. Ngimele Studio 7 ngisefula busi gamanamu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga chisa lithiya indlebe kusasa lizwe ihlandla lesine lapho esizakhangela khona umumo wendlala emadolobheni. Vedlula izigidi ezimbili 2.2 million abalambayo emadolobheni achiyeneyo. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo esivunyelwane ngabomanyano we-Apex Council lohulumende. Kodwa abenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta bamukele impumela njalo bathi bazaqhubeka bekhulumisana lomqhatshi. Kubika uMavis Gama.
Isivumelwano phakathi kwabe Apex Council lohulumende sibikwa silobelanwe emhlanganweni owenzelwe Victoria Falls emadabukabusa lamhlanje. Abezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezigoqela eyababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, balile ukwamukela limpumela besithi ayisikho abakade bekukhangelele. Isikhulumeli se-ARTUS uMnumzana Nation Mutsitirwa uveza umbono wenhlanganiso yakhe ngalesi sivumelwano.
Ababalisi bakhala ngokuthi ukukhutshulwa kweholo kungaphansi kwalokho abakade bekukhangelele. Ikhangelelo lababalisi liholo eliyisilinganiso salelo ababelithola ngomnyaka ka-2018 ngomphandula i-$500. Nxa lokho kungayenziwanga njenge-ARTUS, asiyenelisi ukubuyela emsebenzini ngaphandle kokuthi umqatshi alungise udaba lwethu.
Ukungakhuphuki kweholo labo njengalokho kade bekukhangelele njenge-ARTUS, uMdzitirwa uthi kuzophazamisa indlela abasebenza ngayo.
Thina njenge-ARTUS asibuyeli emsebenzini ingungqoqo ingasiphanga esikukhangeleleyo.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimta uMnumzana Thapson Nganunu Sibanda uchasisa izizathu zokwamukela lesi sivumelwano.
Izikhulumeli ezinkulu zezisebenzi zikahulumende kanye labatitshala ababalisi bonke ezweni bezihlangene ke kusukela mhla ka-14 January kuze kufike ekuseni yanamhlanje mhla ka-29 January. Kugcine kuvunyelwene ukuthi uhulumende kababhadale nale imali layo ukuze ababalisi babe belakho abakuhlafunayo. Kodwa siza kunanzelela ukuthi lesi sivumelwano asitsho lutho kangako kumbalisi olambileyo, kodwa ke akufani nje lokuthi ngako bekuloku kukhulunywa kungaze kwamiwa ngoba uhulumende ubengela indlela yokuthi ade angabhadala kungazange kube kusayinelwa nepansi.
USibanda uthi lokhu kutsho ukuba impilo yesebenzi ogoqela ababalisi iqhubeka isiba nzima.
Lanxa nje sikhuthazile ukuthi ababalisi kababuyele emsebenzini, kodwa sithanda futhi ukuthi kwazinanzeleleke ukuthi ukubuyela kwabo akungeke kube ngokwelanga elilodwa. Sikhuluma kanje nje omunye umbalisi akalayo yena yokugada kuzaze kuphele inyanga lapha zazayihola khona kungikhona ezathola indibilishi enaleyo angagada ngayo esiya isikolo. Siyakhuthaza ke siyacela la kuyihulumende ukuthi bangahlukumeza amatitshala. Bakhona abazasukuma bahambe baye emsebenzini, bakhona abanye okuzabehlula kuze kufike phose kupheni kwenyanga. Ma uhulumende akwazi ukubekezela ngoba laye kumehlule kwelaka icele ukuthi anike ababalisi lokho abakufunayo. Umsebenzi bayawuthanda sibe ababalisi kodwa behlulwa ngumumo.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi uMnumzana Paul Mavima uthi lanxa uhulumende elesifiso sokwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esiphezulu, udubo ukuthi isikhwama sakhe asilamali eneleyo ngakho akanelisi iholo elifunwa yisebenzi njengoba umnotho welizwe ungamanga kuhle. Incwadi ebhalelwe amalunga aweZimta iveza ukuba obethola iholo eliphansi kuzisebenzi zikahulumende selikhuphuke lisuka kumadola edlula kancinyane inkulungwane yaya kumadola azinkulungwane ezimbili lengxenye, kusitsho ukuba ikhuphuke ngesilinganiso sokuphose ikhulu elilamachumi amane ekhulwini. Kuthi lo obehola amadola phose inkulungwane ezimbili ikhuphuke yaya kumadola phose inkulungwane ezinhlanu. AbeZimta bathi kodwa bazaqhubeka abezimthabathi kodwa bazoqhubeka bebheke umumo wezenotho elizweni ukuze babuyele njalo kuhulumende ukuyakhulumisana ngokwengezelela lelo holo. Bekhuthaza amalunga ukuthi amukele isilinganiso asiphiweyo aphindele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga edale leSenate eMelika lamhlanje azabuzisisa abamele umongameli Donald Trump lebandla labebandla lamaDemocrats ngecala eletheswa uTrump elokufuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden. Yena alakho ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka. Abakubandla lamademokrats bafuna kube labafakazi abagoqela umnumzana John Bolton, yena owake wasebenza lo Trump. UBolton uthi umongameli Trump wayefuna ukuba ilizwe leUkraine limncedise ukukhankasa kukhetho oluzayo ngokungcolisa ibizo likaBiden. Kodwa abebandla lama-Republicans baya kuphikisa lokho besithi akudingeki ukuthi kube labafakazi ekuthonisweni kwaleli cala. Amalunga eSenate akhangelelwe ukuvota esekela loba ukungasekeli ukuthi kube labafakazi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo weMDCT eMelika.
Ama-senators azobhala imibuzo yabo bafuna ukuthi ibuzwe ngu-Chief Justice uRobert, nguyena opresidayo, nguye bazobhala imibuzo yabo iye kuye, yena nguye ke ozobuza imibuzo yakhona yena leyo. Imibuzo le iqondane lama-managers ama-democrats abayibona abethesa icala le-impeachment ku-Trump, and enye yakhona imibuzo izobiqondane lamaloya ka-Trump abayibona abadefend u-Trump.
Singathi ke nxa sikhangele khonapho-ke bebuzwa, abanye baba bethule kumbe bekhuluma, kuyabe kuhamba njani?
Imibuzo yabe ibhaliwe iya ku-Chief Roberts. U-Chief Roberts nguyena ozobuza umbuzo, and then ama-manaja ma ukuthi umbuzo uqondane lama-manaja ama-democrats azophendula ke wona, ma ukuthi umbuzo uqondane lamaloya ka-Trump azophendula ke wona. Akulalokho okuthiwa i-cross examination. Yazi ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kungaba le cross examination ukuthi umuntu angaphendula then ubusu phakamisa isandla uthi no, uqhubeke ngombuzo wakho. Hayi, imibuzo yakhona iphendulwa straight njengoba uyawubuzile.
Siyabona njalo ke kulokukhuluma lokuthi ke umnumzana John Bolton abuye eze yethula ubufakazi balokho akubonayo, kambe ukuthi bazambiza yini labanye?
Ya, kusho ukuthi imibuzo le izothatha about amahora angu-16 kuzoba namhlanje lakusasa. Mabeqeda ke imibuzo le lempendulo zakhona, kulapho ke abazwayo kuvote, and I'm sure ukuthi ivote yakhona eyokuthi kube lama extra, kube lamanye ama-witness afana laye uJohn Bolton, ivote ezenziwa ngolesihlanu le, kulapho abazodecide khona whether bayavuma yini ukuthi kube lamanye ama-witness ukuthi uJohn Bolton abizwe. Kusho ukuthi kufunakala i-simple majority lapho-ke, kusho ukuthi ama-senators angu-51 angavoti ukuthi kube lama-witness uzobizwa kuJohn Bolton. Bangahluleka ukufika kuleyo 51, kusho ukuthi hayi, indaba yama-witness ifela lapho.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ezimele, ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington. Kuhlelo lweDiaspora Forum lamhlanje sikhangela ukuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani la sebehlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge laya kunkulungwane ezedlula eziyisithupha i-6,100 emhlabeni jikelele. Usobulele njalo abalikhulu lamachumi edlula amathathu 132 kwele China. Abantu bakwele India balokhe beqhubeka ngokutshengisela esitaladeni besola inguquko efakwe kumthetho obuzwe i-citizenship. Uhulumende wakwele South Africa usethumele amapolisa ukuyazingela izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni ezihlala elokitshini le-Diepsloot eJohannesburg ngesikhathi abokuza abangela maphepha abahlala elokitshini le-River Park labo sebetshelwe ukuthi kumele baphume baphele. Kubika uBenedict Nhlapo.
Amakhulu ezalwane zakwamanye amazwe eningi labo kungabe Zimbabwe babotshiwe ngamapholisa elokishini le-Diepsloot ezindlini abanye endleleni abanye ezitolo besethesa umlando ukuba selizweni kungekho emthethweni. Abanye babikwa sebebalekele kwamanye amalokishi. Lokhu kungemva kokuba izakhamiza lelilokishi zitshengisele okwamalanga zifuna bakwamanye amazwe abahlala kulindawo kungela mvumo yokuba selizweni baphume baphele. Lokhu kutshengisela kuze ngemva kokubulawa kwepolisa lezakhamizi ezimbili. Amapolisa abegcwele ndawana yonke kuleli lokishi ngemva kokwethekelela kwamphathi ntambo ogatsha lwezamapolisa uMnumzana Bhekisicele.
Make sure that our roads, our streets are safe by increasing.
Ngifuna bezogcina ukuthula njalo bacwayisise amacala okubulala okuthiwa adalwe kuleli ilokishi.
To make that visibility to be there in 24 hours.
Kodwa ngenkulumo kamphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Mtswaledi ayethule kuzakamizi ze-Diepsloot yiyo echiya bakwamanye amazwe bezonde beganunu wabo.
Just this Tuesday I signed a list of 1000
ngolwesibili sibophe abokuza abedlula inkulungwane bonke sebephuma ejele ngamacala okubulala lokubamba iganyavu. Ngibabuyisele kubo ngoba izigadi.
Lokhu sekusolwe kakhulu zihlanganiso ezimela amalungelo abakwamanye amazwe esithi linkulumo ikhuthaza udlakela lwe-xenophobia. Bathi njalo uhulumende ubengelalungelo lokuthumela amapholisa kusiyagonjolozelwa bonke abakuza kungela bufakazi bokuthi yibo abadala amacala wonke la okuthiwa bawenzile. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi funa siqinisekiso sokuthi amalungelo ababotshiwe labo azahlonitshwa kanti bakhona bale mvumo yokuba kwele South Africa ababotshiweyo. Kodwa ke sinisa kamuzi se-Diepsloot uMnumzana Khaza Masuka sithi bathokoze kakhulu ngokubotshwa kwabokuza laba njalo sebezizwa bephephile.
Bayabulawa abantu, bayarechwa, kwenzeka everything into ezibuhlungu ebantwini and zenziwa ngabantu abaphilayo. Ngoku sekufanele ukuthi siphile ngenye indlela esingayi-understandiyo utsho ukuthi thina bantu balapha e-South Africa asikhuselekanga.
Kusenjalo bakwamanye amazwe abahlala elokishini le-River Park labo sebehlalele evalweni njengoba nakhona sekuphume isaziso sokuthi abokuza abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni ngabaphume baphele ngokuphangisa ngoba bazawukhomba olotshwala. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ezinye inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende sezale ukwamukela isilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukwele South Africa lapho athi uyecela umongameli wakulelo lizwe uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi kudaba lweZimbabwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.